siyabonga Sandra Locris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 11 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Singa Paula ukuthi iZambia yiyo enika lokhu ngesilungu ukuthi blind loyalty to ukukhokhela ubukhona. Ngakho uqinise kakhulu isandla sikaMongameli Mgabe uMichael Sata.
Emazwini awethule emngcwabeni waye ngumongameli weZambia umnumzana Michael Sata ekhuluma njengomkhokheli weSADC. Umongameli Robert Mugabe uthi izwekazi le-Afrika kumele limanyane ekulwisaneni labahuquluzi benotho.
Nokucabanga njalo kwamongameli ngoba laye khathesi ubona ngazani ihlangothi likamjuli lamani labaningi kakhulu. So bazama ukuthi bafikhaze banciphise amandla efection kamjuru ngokukhipha ama-chairperson omgcini sihlalo abahambelana laye umjuru.
Umgcini sihlalo weZANU-PF eMathebeleland South umnumzana Andrew Langa uthi amalunga aleli bandla ahlangane eGwanda aphuma lesinqumo sokuthi esuswe esikhundleni sakhe izolo ayazikhohlisa ngoba umhlangano lo obungekho emthethweni.
Izihlobo zabagulayo abaziletha esibhedlela ezinkulu zikahulumende eHarare sezibanjwa ngamandla okudlulela phambili ukuyadinga usizo esibhedlela esizimeleyo kusamukelwa abagulayo kakubi ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Robert Mugabe uthi izwekazi le-Afrika kumele limanyane ekulwisaneni labahuquluzi benotho. Esethula amazwi akhe njengomkhokheli womanyano weSADC emngcwabeni kamnumzana Michael Sata owayengumongameli weZambia, uMugabe uthe abahuquluzi benotho belokhu besebenzisa imali ukufumbathisa izizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika afana leZimbabwe. Wengezelele wathi ikhona enye inkokheli efana lowake waba ngumongameli weZambia umnumzana Frederick Chiluba athi kazange aphathise lelo lizwe njalo imbali yakhe kayibukeki. UMugabe uchaze umoya uSata njengomuntu owayezimisele ukuphakamisa ilizwe leZambia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandu weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sizananzelela ukuthi emazweni eSADC uMichael Sata ube ngumunye wabantu ababeloku besekela umongameli Robert Mugabe. Abanye abakhokheli ugoqela uKhama leSouth Africa bebengathi sebeyasola indlela izinto eziphethwe ngayo eZimbabwe, ngakho besebehamba ukuthi balungise izinto kube the fairness between the ruling party and the opposition, ikakhulu ngesikhathi se-Government of National Unity. Singa Paula ukuthi iZambia yiyo enika lokhu ngesilungu ukuthi yi-blind loyalty to ukukhokhela ubukhona. Ngakho uqinise kakhulu isandla sikamongameli Mgabe uMichael Sata.
Nxa sikhangele umkhokheli okhona okakathesi ophethe isikhundla sikamongameli umnumzana Guy Scott ungumlungu, kodwa umongameli Mugabe siyamazi ubudlelwano bakhe labelungu. Singathini nxa simbona esiya khona ukuyabamba izandla zikamnumzana Scott?
Lokho sufanele sikukhangelele ukuthini umongameli Mugabe ngabe ehamba ngali kungayisikho ukuthi ujabulela uGuy Scott, kodwa kuyindlela yokuthi mhlawumbe engazivikela ehwahweni kumongameli ozayo. Asikhumbule ukuthi abantu beZambia bazahamba ekhethweni within the next 90 days or so.
Singathini manje nxa sikhangela ngembali yeZambia lobudlelwano bayo leZimbabwe, siyabona ukubana kuke kwangani ubudlelwano lobo abuhambi kahle ngesikhathi sikamnumzana Chiluba.
Ukungahambisani kahle bekusekutheni uChiluba i-background yakhe bengumuntu wama-union ubengene embusweni opposa uKenneth Kaunda obengumngane omkhulu weZANU-PF.
Umnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa.
Umgcinisihlalo webandla lezanu PF eMathebeleleni South umnumzana Andrew Langa uthi amalunga alelibandla ahlangane eGwanda aphuma lesinqumo sokuthi esuswe esikhundleni sakhe izolo ayazikhohlisa ngoba umhlangano lo ubungekho emthethweni. Abahlangane eGwanda laba ababikwa besekela icele lezanu PF elibikwa likhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa bethesa ulanga icala lokungahloniphi unkosikazi Grace Mgabe kanye lokudlelana lecele abathi lizama ukugenqula umongameli Mgabe embusweni. Kodwa embikweni awethule namuhla umnumzana Langa walandule wonke lawa macala wathi uyamsekela uMgabe lomkakhe. Wengeze wathi kakazi adelele unkosikazi Mgabe langelanga elilodwa. Ngalokho ulanga yena ongumphathi ntambo obona ngezemidlalo lamasiko uthi umhlangano wokumxotha owenziwe izolo lo awukho emthethweni njalo okuphume kuwo kasoze akulandele. Emhlanganweni lo kube lodlakela njalo ekade besekela ukususwa kukalanga bebethwele amabhakane amethesa icala lokudlelana lonkosikazi Mjuru yena olwiswa licele elibikwa likhokhelwa ngumnangagwa. Ukuhlaziya ukulwisana kuzanu PF lokhu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Yebona zani okuqala injongo yokuthi ihlangothi elikhokhelwa nguMjuru lingabi lamandla amaningi ukuze uma sokuhanjwa kuCongress linganelisi ukuthi libe labantu abaningi abangena ezindleni zobukhokheli. Yiyo injongo yokuqala ngoba ama-provinces sibona ngaba lamandla amaningi sibili ukuthi enze ama-nomination esikhundleni eziningi. So injongo yokuthi amandla ehlangothi leli ngabi maningi kakhulu. So kulichinga njalo kulicebo lokucabanga kwehlangothi elikhokhelwa ngabo Mnangagwa. Njalo kulichinga lele lokucabanga njalo kwamongameli ngoba laye khathesi ubona ngazani ihlangothi likaMjuri lamandla amaningi kakhulu. So bazama ukuthi bafiphaze banciphise amandla e-faction kaMjuru ngokukhipha ama-chairperson omgcinisihlalo abahambelana laye uMjuru. Kodwa bona zani bangakuphatha kubi khona lokhu kungagcina sokubange ukuthi uMjuru igcine sephumile kuphathi wajoyinana lamanxelamanye ama-opposition parties. So injongo yokuthi nje behlise amandla akhe.
Bona abakaMjuru ubona belamaqhinga yini? Bayaqoqana na kumbe benza njengezimvu ezidonswa zisiyabulawa nje zithule?
Ye mona zani lokuthula kwabo khona lokhu kuliqhinga kulicebo labo ukuthi ngokanxa sikhangela nje amaqhinga kumbe amacebo abantu bombangazwe kumbe abalwayo esikhathini esiningi uma isipe sakho singakwazi ukuthi umcabangani kuba nzima ukuthi unjani ulwe lesipe sakho. So mona zani lokuthula khona lokhu kuyingxenye yamaqhinga abo.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Icelele MDCT elizibiza ngokuthi i-renewal team kobulawayo seliqalisile ukulungisa amalunga azakhokhela ezigabeni zalo emalokishini ama-districts kulandela ukwabiwa kutsha kwezikhundla zamalunga ekomiti enkulu yaleli bandla i-Provincial Executive Committee ngesonto edluleyo kuleli dolobho. Ibandla leli libikwa lisaba kutsha lezi zikhundla ngenjongo yokuthi lichiyele ezinye amalunga ecelele MDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo umnumzana Watchman Ncube. Njalo amabandla la akhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu weCongress ngomnyaka ozayo esemanyene. umnumzana kucaca phulu uloko engumgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo esekelwa umnumzana Michael Gora amanye amalunga ali committee asephethe izikhundla ezichiyeneyo umnumzana Desire Moyo Thamsa Nqancube usikhwica mfundo Philani Moyo kanye lonkosikazi Lillian Mlilo umnumzana Edwin Dlovo osuke kusikhundla sokuba ngumsekeli kamgcini sihlalo ubekwe kwesokuba isikhulumi sesigaba sakobulawayo kuleli bandla yena utshele iStudio 7 ukuthi lamhla baphakathi kokuqoqa isigaba sephumula
i-structure audit sibona ukuthi kambe ayenele yini kuma-structures ngoba ngasiphela i-district imeni kumele be labantu abangu-43 sikhangele ukuthi beyenela yini bona labo bantu ngoba sikhangelele njalo ukuthi ngomnyaka ozayo siza kuya ku-Congress yikho-ke saba-auditor nje sibona ukuthi beyenele yini namhlanje sephumula siyathokoza sephumula ababuye ngobuningi kabantu-ke bagcwele-ke i-structure sabo hhayi kukhanya senele siyathokoza kakhulu ngakho lokho bebebangisana abanye sengani sebesweleke izikhundla-ke bezifuna ukuthi labo bangene babe phakathi kwenhlanganiso-ke ye-orange bancedise ukuthi-ke nabalethe-ke i-democracy ezimbabwe bancedise ukuthi-ke batshintshe uhulumende khona lapha ezini sihambe ama-district wonke sikhangele ukuthi mhla ka-16 November sibe sesibhodi ibulawayo yonke sabona ukuthi ama-district structures ethu amenjani kukhanya-ke hhayi esilungu kulelokho kuthiwa i-enthusiasm abantu bayigcozelela-ke inhlanganiso yethu kuhle kakhulu lo
ungabe MDCT ngabe ZANU-PF kumbe ngabantu ababengekho kwezombusazo
kulabantu ababekwe-MDCT kulabantu kade bevele behlezi bangeni i-election obungakhangela uzabona ukuthi i-election yethu bekuvota abantu abangu-9,000-10,000 kuthi constituency labantu abafika-45,000 kulabantu kade sebediniweke ngalokhu kade kusenzakala kuma-political parties bezihlalele abaningi babo yibo labo sesilabo-ke ku-MDC renewal yebo kambe bakhona abavela kwe-MDCT yebo kambe bakhona abavela kwe-MDC ekhokhelwa nguprofessor Ncube
likhokhelwa ngomnumzana Weshman Ncube langqotshwa kakhulu kukhetho lwedluleyo i-MDCT kulelo idolobho lakobulawayo kuyini okuza kuguquka
babesithi bona kalila alekelenelise ukuthi linqobe ilizwe lonke lezimbabwe kodwa-ke basekunanzeleli ukuthi hhayi uMogeni yebo kambe angathi ungakhipha umgabe kodwa-ke kufanana layo umgabe wangikhona khona kumkheni kurenewal kuphume abantu abadlula ingxenye ebandla le-MDCT ukuthi singatshonisi sithi izanu iyimbi ngalokhu ngalokho kodwa lase ebusuku sihlabele naleyo ngoma yezanu phela yikho-ke obekuhlupha-ke kwe-MDCT kodwa-ke abantu-ke bathokoza-ke ne-orange revolution nxa sizahlangana-ke labakaweshimeni kuzaba yinto enhle kakhulu kunika abantu bezimbabwe i-confidence
kodwa abanye bathi livele libalutshwana
hatshi bazikhulumela abantu i-MDCT sokusemanqiweni izanu p f sokusemanqiweni yikho-ke hhayi sibaningi izanu le-MDCT singathi ngamakhasi enyoka nje ukuthi ungayiboni uyethuka ukuthi nathi inyoka abosinanzelela ukuthi hhayi likhasi inyoka yahluba kudala yazihambela
lo umnumzana Edwin Dlovu isikhulumi sebandla le-renewal team obekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo
ukukhalala umsebenzi kwabodokotela ezibhedlela zikahulumende eHarare sokubangela ukuthi abagulayo badinge usizo ezibhedlela ezizimeleyo zona ezibiza impatalo ephezulu kubika uMavis Gama
lezi zihlobo bezibonakala zithatha izigulane zazo ukuyadinga usizo kwezinye izibhedlela ngoba abagulayo laba bengalutholi usizo lapha ezibhedlela okubalisa eseHarare Central Hospital kanye leParerenyathwa Group of Hospitals iStudio 7 iye kulezi zibhedlela kuyazibonela isimo kwatholakala ukuba lanxa bekhona abalutholayo usizo iningi labagulayo bagciniwe nje ezibhedlela abakhulumele iStudio 7 ngesikhathi bethatha izigulane zabo ukubasa kwezinye izibhedlela ezizimeleyo baveze ukuba bacetshiswe ngodokotela laba ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ezibalisa ese-avenues le-West End unkosikazi Makanaka Chagweda ngomunye wabagulayo odluliselwe phambili ngemva kokuba etshelwe ukuthi akulasizo angaluthola esibhedlela seParerenyathwa kwathiwa aye eMichael Gelfand Clinic okuyisibhedlela esizimeleyo kuthi unkosikazi Onai Chibwe waseRugare yena obesesibhedlela seHarare Hospital uveze ukuba useziyela emapostorini njengoba engayanelisi inhlawulo yezibhedlela ezizimeleyo umnumzana Wakefield Mlilo yena osewumfowabo kuhlangothi lwabagula umkhuhlane wengqondo esibhedlela seParerenyathwa ngolwesine ngeviki ephelileyo ugcine semthatha lamhla esengolubhekise esibhedlela esisemthoko ese-All Souls Mission ukwehla kwenani lezigulane lababuya ukuzobabona kulezi zibhedlela Kubangelwa ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo zabo ama junior doctors sekuphazamise lalabo abaphila ngokuthengisa ufana lezithelo. Unkosazana Tsitsipiri othengisa izithelo esangweni leParinyatwa Hospital utshengise ukukhathazeka phezu kokungahambi kuhle kwebhizimusi lakhe ethi usesesaba laye ukuba kuzaphetha sekumgulisa engqondweni njengoba into zimbi mazonzo okwamanje kudaba lwezemali. Kodwa abanye abakwezinye inhlangothi ezibhedlela abangathandanga ukubethwa ngamagama batshele iStudio 7 ukuba kuza kuba ingozi nxa uhulumende engalungisisa udaba lwabodokotela kuphela engakhangelanga abanye bonke abaphatheke emsebenzini wezempilakahle okubalisa omongikazi, omabhalane labanye. Baqonqosele ukuba uhulumende alungise udaba lwabo bonke, hatshi uqakathekisa udokotela kuphela ngoba kunganyampisa inhliziyo zabanye bagcine labo bekhalala umsebenzi. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Big Boy Maseko othi uvumelana lalo mbono okhuthaza uhulumende ukuba alungisise udaba loholo hathi kubodokotela kuphela kodwa lolwezisebenzi zonke zezibhedlela kanye lakwezinye iy'ngatsha zikahulumende.
Yeah, I think kuyinto eqakathekile ukuthi bekwenze ngaleyo ndlela. Nxa besithi balungise indaba yezimali abalungisele for istaff sonke from abakhulu labancane. Because gale sinto yenziwe yilaba ama-junior doctors ukuthi bastrike for ama-demands yabo $1,200 lama-allowances ade bewafuna lawa. Nabo nesi labo bagcina besefuna the same thing. And nxa sebefuna the same thing it means onesi labo bazashiya imisebenzi. And at the end esesilakho sesile sibhedlela ezingela muntu owelapha and abantu sebeqalisa ukusafa again. So I think kumele belungise I think isector yonke ye-health from wonke umuntu ophakathi.
Uthi Maseko umthandazo wakhe yikuba akayi kuhlaselwa ngumkhuhlane ozakwenza sibe khona isidingo sokuba ayedinga usizo kulezi zibhedlela ezinkulu zikahulumende.
Into enkulu kakhulu because ilathi sinje silezihlobo silabazali abangagula at any time silabogogo khulu at any point bengagula and then ehambele esibhedlela singela dokotela. So it's into enzima kakhulu ukuthi ngingaguli lami ngalesi sikhathi kungabile sihlobo sami esigulayo because nxa kungela dokotela singagula mbani ozaselapha. Kumele befake at least into eziphathele njenge-health beningi belungisa izimali ezilungileyo balungisa ama-medication right because ngalesi expecting indawo ezinjenge-ebola ukuthi ingangena at any time eZimbabwe and imagine ingena akula dokotela.
Uzulu obeze uzadinga usizo esibhedlela seHarare Hospital ubebonakala ezihlalele kungekho sizo alutholayo lanxa besebekhiphe inhlawulo yokuhlolwa. Kuthi eParinyatwa Hospital beziphambana imota ezithwala abagulayo ama-ambulances ukubasa kwezinye izibhedlela ezizimeleyo. Abanye bebekhanya bedanile sebephelelwe ngumcabango ngoba besithi kabalayo imali ebizwa yizibhedlela ezizimeleyo. Abanye njalo ngabathi sebelomcabango wokudinga imali zezimota zokuya ezibhedlela zama-mission ezinjengeseKaranda eMount Darwin. Abenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association bathi odokotela laba bafuna ukwengezelelwa iholo lisuka kumadola phose amakhulu amathathu $282 lisiya kwadlula inkulungwane $1,200. Bakhala njalo ngemali ezihlawuliswa abahlala ezindlini zikahulumende zezibhedlela zamadola edlula amakhulu amabili $250 kanye lezinye izimali okumele bazibhadalwe nxa bebizelwa izigulane ama-on-call allowances lokunye okungaphathisa ukuthuthukisa umsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela inhlupho ezibhekane lezigulane lesihlobo ezigulelwayo ngalesi sikhathi odokotela bekhalale umsebenzi ezibhedlela ezinkulu zikahulumente.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso eboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund ithi inotho yamazwe yasenkabazwe yezwekazi le-Afrika ilakho ukuhlaselwa yikungathuthuki ngenxa yokwehla kwentengo yamafutha ephethulo, impi zomdeni kanye lodubo lwamalwa ecatsha.
Umongameli Goodluck Jonathan wakwele Nigeria ukhangelelwe ukwethula umbiko okwazisa ukuthi uzancedisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo lanxa uzulu walelo lizwe engasajabuleli umbuso wakhe bemsola ngezinqumo zakhe ezingaqinanga zokuvimba lokulwisana lamalwa ecatsha esimuslim adlulisa amalabulo abanjengeBoko Haram.
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lwabalwa impi yenkululeko bemele ilizwe leMelika, iBhilithane, iZimbabwe lamanye amazwe. Bakhona abalwa impi zomhlaba wonke jikelele e-World War I le-World War II kweleMelika. Kuthi eZimbabwe isizalwane zalo zahloma zaphelela zalwisana lohulumende ka-Ian Douglas Smith. Labo abalwela amazwe agoqela eleMelika, iBhilithane, Canada le-Australia empini zomhlaba lezinye ezalandelayo bayananzwa minyaka yonke kulokho ngelanga lamaqhawe eleVeterans Day eMelika leRemembrance Day kweleBhilithane lamanye amazwe. Lesi yisikhathi sokuthi kuhluzisiswe impilo zabalwa impi yenkululeko. EZimbabwe okwamanje kulelanga lamaqhawe eleHeroes Day okumele linanzwe okwenziwa ngamaqhawe alwa impi yenkululeko. Kodwa iningi lalabo abalwa impi bathi bafuna ilanga labo okumele libizwe ngokuthi ngelokunanza abathwala izibhamu balwisana lesitha. Okwamanje iningi labalwa impi yenkululeko bathola ikholo lamachumi amahlanu amadola eMelika, i-$150 ngenyanga. Bathi lokhu akubasuthisi. Asizweni owalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla lo mnumzana Thabang Nare ocubungula okubhekane lozulu nsuku zonke bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube wo Studio 7. Umkandla usungula lingxoxo.
Ngabe Zimbabwe ubuhlupho esilalo yokuthi kasinanzelelwa kakhulu ngoba nathina ngokwethu kasizihloniphi, sithathe i-organization ibe ngaphansi kwe-party. I-party ethile ingabona ukuthi khona siyayiqhuqa kakhulu, ayisinanzi. I-party leyo iyabe iforma i-government njengoba kunje kathesi. Kube kathi kakumelanga kube njalo, kumele ilanga lelo libe khona. Kungabi lelanga kuphela lokuthi kufiwe kuthiwa khona i-national kule Heroes Day kumbe kule Forces Day. Yeti yona ngwayi Veterans Day kayiko. So, awuhlupho silalo khona lapha ukuthi lo minister wangkhona kasilaye. Iwo veterans liya lapha le ingaphansi kweminister of defense. Ongakhangeliyo kakazebize lo mhlangano wangkhona oyoma wo veterans ukuthi ewezwe ama-concerns abo. So, yini uhlupho silalo, but sizalobha ukuthi khona sibe lalo lelo suku lolo lokuthi kunanzelelwe kukhangelwe lolo suku lolo kwenzela ukuthi lube khona kuwarde laphana. Kuza kwenza ukuthi abantwana befunde lobane nxamza nokho esazi ukuthi yiwo veterans day namhlanje. Nxa yi-military day namhlanje yama-war veterans uyabuza ukuthi kwakusenzakalani esethole imbali yangikhona. Ibe khona lezikolo leyo mbali, I think singenza njalo ilizwe lethu lizahlonipheka kakhulu.
Baba Nari, ubona njani udaba lokuthi kube lelanga lokunanza laba balwela inkululeko?
Mina ngokubona kwami kuqakathekile kakhulu ukuthi abadala bethu, obaba bethu, abanye sebengokhulu abalwa ngesikhathi sempi yenkululeko behlonitshwe. Kube lezikhathi lapho abanikwa inhlonitsho abayifaneleyo. Kulisizi ukuthi ngezinye izikhathi abantu bathole inhlonipho nxa sebebhubhile. So kuthiwa lo yi-provincial hero, lo yi-national hero, kodwa umuntu esaphila njengomuntu owayelwela ilizwe kumele simbone ehlonitshwa. Ungakhangela kwamanye amazwe uzawabona obaba laba abalwayo begqoka okhulu, begqoka iyunifomu yabo ababeyigqoka beku-army, begqoka lama-medals ababeyiwagqoka abatholayo ngesibindi sabo lokulwa kakhulu. Ngakho-ke kumele sithole indlela zokuthi labo asebaphumayo ababelweli ilizwe nabanye ababesebenza ku-army behlonitshwe ngazo zonke izikhathi.
Baba Mkandla, siyabona ukuthi ele Zimbabwe ye singathi-ke alinanzi kangako ukuthi lina lenzani, kodwa-ke lina liyazenzela yini ngokwenu ukuthi licele khonokho?
Ya, ukuzenzela kathesi kokumele ukuthi abantu bebekhulumisana nje kuphela, kodwa-ke indlela yakhona iyobe ingekho. Okutho ukuthi kathesi iyatholakala ngobana bakhona kathesi abanye sebezathunywa I think sebeqedile ukuthi belobe laphana laphana bekhangela le ihulumende yethu ukuthi yangaphi, ukuthi bekhangele iqaliswele khona laphana kuma-governors njengoba sesikhuluma ngama-decentralization, kodwa-ke kuyephoselwa khona laphana okumumethwe khona yonke into ekhangelana lesizwe ukwenzela ukuthi khona kube le nhlonipho. Khonokho okukhulunywa ngubabunare lokho iliqini feliphelelayo indlela yokuthi khona abantu behloniphane kwazane abantu bebonisane kuhle ngohlobo esingaphila ngalo njengabantu ababelwele inkululeko kade sihlezi phansi kuyenza ukuthi le mbali yethu iphume icacile ngakho kuyadingakala khona lokuthi khona befinyelelwe abayibo abaphethe umbuso befinyelelwe betshelwe ngenhlangothi zana lezo ngezixa zana lezo ukuthi kuyini okumele ukuthi kwenziwe ukuze sithole ukuthi khona lokho akusoze kube into enje baliphuthe phongufa nje iphelele injalo.
Yes, siyabona babanale ukuthi bolaba balwela impi yenkululeko baka banikwa ama $50,000 njalo kwakathi sibathola imali so singathi-ke uhulumente uyabananza phela kodwa ongekhoyo lilanga leli kambe ungathini khona ngamafutshane baba.
Nxa ukhuluma labo laba abalwela inkululeko batsho ukuthi yebo bayayithola leyo mali yepensini kodwa bayakhala ngayo ukuthi incane ngakho-ke kumele ukuthi uhulumente ethole isikhathi sokuthi ebone ukuthi kungenziwani njalo ukuthi bencediswe lemuli zabo kulabo abanye asebabhubhayo kuqakathekile ukuthi sigcine ethu abantu abalwela ilizwe.
Baba Mkandla, yes, siyakwazi ukuthi laphi imali. Imali yangikhona abanye bagcina bethenga ama-television sets, umuntu abukela inkomo ngapha kule TV. Abanye bethenga lokhu lalokhu ongaqedakaliyo. Kodwa-ke seo singathi-ke linengxe lazenza ukuthi libe khonapho.
Ye, hayi ukuphiwa lokhani umuntu imali ungayisebenzisa ngendlela ongasebenzisa ngayo, okunye kule ignorance phakathi, okunye kule show off phakathi. Kodwa into eqakathekileyo lilanga lona lelo lokhani umuntu uyabe sekwenza as an individual kodwa ilanga lona lelo ukuthi abantu beke bebuthane laphana kuzakwenza ukuthi abantu bona kathesi kube le stock eyethathwa ukuthi kathi kuvele sokusela abantu abangaki lanxa singapha siphele kodwa lelo langa lelo abantu basala belicelebrator ukuthi kwaka kwaba lempi yakhulula ilizwe ngakho kupheleni kwempi yona le kwaba lelanga lelo lokuzilela lona lele abantu laba kuthiwa khona ngama-veterans abayibo abayenza ukuthi kwaze kwakhulunyisana e-Lancaster House. So kuyadingakala ukuthi khona lokhana kwenzakale ilanga lelo libe khona ekuqakathekile lilanga lelo ukuthi libe khona yinto esiyidingayo naleli kufanane nje lokuthi khona kulolunga kulelanga elithile elizilileyo kumbe elenza ukuthi kube lama-holiday
vala ngamafitshane babanari pho kwenziweni lapha
kuqakathekile ukuthi uhulumente ikakhulu lo minister we-defense echo ukuthi yena ngombono wakhe kuyini okungenziwa ukuthi siqhubeke sihlonipha ama-veterans ayiwo sibili alwa empini abantu esikhathini sebethile ukuthi kulabanye abazithi balwa empini bona bengalwanga siyafisa ukuthi siphakamise labo abalwayo sihlale sibabona-ke ezigabeni kodwa kuqakathekile njalo ukuthi sifundise abantu abatsha ukuthi kuyinto ehloniphekayo kuyinto ongazitshaya ngayo isifuba ukuthi usebenzele isizwe usebenza ungumuntu osebenza emabuthweni elizwe.
Umnumzana Thabang Nare ucubungula okubhekane lozulu nsuku zonke obekhuluma endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla bebelo Gibbs Dube we-Studio 7.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin silale mawin bibawa 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 silale
hayi ke isikhathi sisavumi isihlobo esithandekayo kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Robert Mugabe uthi izwekazi le-Afrika kumele limanyane ekulwisaneni labahuquluzi benotho ekhuluma emngcwabeni owayengumongameli weleZambia umnumzana Michael Sata.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF kuyaqhubeka. Umgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleleni South umnumzana Andrew Langa esithi labo abathi suse esikhundleni izolo bayazikhohlisa.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamilinkomo lilani.